Yebo, kuliqiniso ukuthi abantu bakhanya sebesesaba lolu dabo oluboya lwama-bond note, ngoba ungananzele ma-supermarket umuntu elemali usethenga sibilindi eziningi ukubana ingcono kuyobana abantu bayigcine ezindlini, ngoba abantu abaningi bathi bona babona ungathi sesibuyela kulwangimesayo saba lawo ka-2008. Kuto kwenza abantu benze njalo kulo hlupho lwemali, ngoba ungananzela emabhenki lapha last week amabhenki azithi nxa udraw imali bethatha 200 sebeyehlile, abanye sebeku-100, namhla amanye amabhenki ayehlile asekulahlabe-$50. So abantu asebekwenza kathesi ukuthi banqabela amakhandlana okuswayipha, abantu bayathithi mabangena ama-supermarket asebenzise asikaswayipe laphana ukuthi i-grocery besiyagcina ezindlini. And futhi abantu ngokwenza njalo sozobasole, ngoba sile-history end kuleli lizwe lokuthi ngo-2001 lapho sawabulawa yindlala. So abantu sebenanzele lingomumo wezinto ukhanya ungathi i-economy izoyiqondakali, njalo kukhanya ungathi uhulumende usesehluleka ukucontrola ama-economic dynamics. Ngokunjalo abantu sebezenzela ukuthi hhayi, xa kubafinyelela kubafinyelele bele mpahla zabo ekhishi bakwazi ukudlala abantwana. So ke sesikolinye inhlupho eZimbabwe sibe sasangena kilo phose layo ka-2008.
Manje yona intengo yempahla kayikhuphukanga yini?
Intengo yempahla kwezinye indawo isikhuphukile, abantu sebekhuphula intengo yabo, ngoba kuyananzela ukuthi ngesikhathi xa idemand icansi siya phezulu, abanye abantu abezitolo bakunanzela ukuthi isikhathi sokwenza imali kuyananzela ukuthi ungakhala amanye ama-cooking oil, ukhala le-sugar, ukhala lama-flour, intengo yakhona isikhuphuka siya phezulu. So kushiya ngezitolo, kodwa eziningi intengo zikhathi sezicansa siya phezulu. Kusegcekeni ukuthi la bezitolo khathesi bakunanzelela ukuthi sofanele benze imali, ngoba bengazi ukuthi labo ishishi baphatheleni. So ke esingakutho nje ukuthi kukhanya khathesi kwindaba ze-economy lapha eZimbabwe, ngu-businessman, umuntu kazani othengayo, akusela mntu beqinisa ukuthi siyanga. Ngiyeshiya lo hulumeni lakathi akwazi ukuthi siyanga, ngolokanda uhulumeni seluze i-direction, ngoba khathesi sikhuluma kanje bekuthiwa ama-servicenze kufanele bathole i-bonus namhla. So kule nto ukuthi kufanele bayithole mhlaka-10, khona khona kuyadinga ukuthi la uhulumende le-problem ukuthi kasakwazi ukuthi kanti lapha iy'ndolo ezivela ngaphi ziyanga.